into eqakathekileyo eyokuthi uZulu kumele ahlale phansi ayikhangelisise, ngoba ye uSoja Love uyadeserve ukuthi abe yihero njengoba wayengumuntu owayeyunifying factor njalo engontanga yethu osakhulayo, ngoba ihero status yaseZimbabwe ivele kade ingamisonga kakuhle, iphonga ukukhangela ama-old age wodwa nje. Silaba abaphilayo kathi sesingathi ngama-living heroes, kanye lababhubhileyo singabathi ngama-late heroes. So kuqakathekile ukuthi uZulu laye athabe njengoba uSoja Love sedeclarewe i-national hero, ngoba wayehlabela ingoma ezazibamba uZulu intanga abasakhulayo, njalo ekwanisa ukubuthanisa abantu abaningi obokuthi even ama-politician babe sehluleka ukubuthanisa abantu abaningi kangako. So hayi, into enhle kakhulu eyokuthi uhulumende ubone ukuqakathekile ukuthi bamenze i-national hero.
Njengomuntu okhanya ebethandwa kakhulu ngabanengi, ungathi ube lo mthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo?
I-influence kaSoja Love ibe inkulu kakhulu, njalo ikhatha across the divide. Kade kungela abantanga abasakhulayo bodwa nje ayo ba-influence, kanye nabadala, kanye nabancane, kanye nabaphakathi laphakathi, ngoba ingoma zakhe nemiculo yakhe yayibamba wonke uZulu, ibamba wonke umuntu. So influence yakhe yayikhatha across ama-age wonke, kusukisela kwabobaba kanye labasakhulayo. So ube qakathekile njalo eyi-role model in terms ezekucula ku-generation yethu, okuba kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi sesilahlekelwe ngomunye owayelithalenta elokusebenzisa umculo ukuthi afake ama-message kuZulu, akhulumayo loZulu.
Sesingabona yini mhlawumbe ngelinye ilanga uhulumende senza okufanayo, mhlawumbe sipha umhlabeleli omkhulu inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe, i-national hero?
Yesibili, sokutshengisela ukuthi sesizabona abahlabeleli abaningi bephiwa inhlonitsho yokuba ngama-national heroes, ngoba abantu abafanana nabo Moyo, Oliver Mtuku vele babedeserve ukuthi badeclare ama-heroes, kanye nanaba babesenza ezokwe-acta o-gringo, siyakwazi ukuthi labo babedeserve ukuthi babe ngama-national heroes, ngoba ukuba yihero ayisondaba yokuthi walwa impi kuphela, uyabe uyihero kukhategori yakho omi kuyo. Kulama-hero ama-human rights, kube nama-hero ukucula, kube nama-hero zoku-acta, kube nama-hero ezokusebenzela uZulu kanye nokubamba umphathi. So munye namunye uyabe eyi-hero kwi-department yakhe ayikuyo. So kusukisela kathi sibona ukuthi uhulumende usezaqakathekisa abezomculo abaculayo ababa ne-influence ukuthi nabo badeclare ukuthi babe ngama-national heroes.